Soko isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Ngolwesihlanu mhlaka 7 kuNkwenkwezi 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Abantu bayaminyana kakhulu ezilindweni lapho abalindela khona ukugada uzukho, njalo futhi bathatha isikhathi eside. Yathola ukuthi umuntu uyalayinela ibhasi okwamahola amabili emelele ukuthi azathole i-transport.
Ukusilela kwezimoto ezithwala uzulu kobulawayo kubikwa kungaba ngokunye okulomthelela ekusabalalisweni igcikwane le-COVID-19 kulelo dolobho.
Tina sithi abantu ama MP aseParliament ahanjiswa eParliament ngamavoti ethu ngabasebenzi bethu. Silalo ilungile lokuthi sibayale ukuthi hayi sesixotsha abasebenzi bethu ngoba kabasasiyenza intando yethu, sebenza intando yabo. Okokuthi ibhili le isipasisiwe eParliament akuncedi lutho nxa uzulu esala.
Amabandla aphikisayo kanye labenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu sebeqhuba umkhankaso wokuzama ukuvimba inguquko enziwa kusisekelo sombuso welizwe ku-Constitutional Amendment Bill No. 2. Kuwoza Friday namhla silomculi womdumo we-rumba ozibiza ngegama lokuthi ngu-Chaputika ehamba leqembu lakhe eli-St. Paul Express Band. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Umphathintambo ogatsha lwezempilakahle umnumzana Constantine Ochiwenga namuhla utshayele ihlombe abasebenza kugatsha lwezempilakahle ngokulwisana lomkhuhlane we-COVID-19 njalo wathembisa ukuthi uhulumende uzabancedisa ukuthola impahla zokuzivikela kuleli gcikwane kanye lokuthi befinyelele imota zokuya emsebenzini. Uvikwa ethule amazwi la ebhodabhoda isibhedlela seChimanimani. Lokhu kwenzakala ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle lusithi abantu asebahlaselwa ligcikwane le-coronavirus selokhe laqhamukayo ngomnyaka odluleyo sebefika phose inkulungwane ezingamachumi amane, 38,398, njalo labulala abedlula inkulungwane lengxenye yalo, 1,575. Lokhu kuza ngemva kokuba igcikwane leli libulele umuntu oyedwa njalo lahlasela abangamachumi amane lanye izolo kuphela, i-41. Asebehlatshwe ijekiseni yokwenqabela leli gcikwane sebefika phose inkulungwane ezingamakhulu amahlanu, 478,174, ngesikhathi abantu belokhu besamukela umjovo wakuqala lowesibili walumuthi. Ukuze sicubungule ukuthi abantu bayalandela yini iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19, sixoxa lomnumzana Khumbulani Maphosa, umgcinisihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu ebulawayo Water Action, esiqale ngokumbuza ukuthi ukusilela kwezimoto kuleli dolobho kungabe kulomthelela na ekusabalaliseni leli gcikwane.
Ukuswelakala kwendlela zokuhambisa esingathi i-public transport kuyingozi kuzulu ekumemethekiseni igciwane lomkhuhlane we-COVID-19 ngoba abantu bayaminyana kakhulu ezilindweni lapho abalindela khona ukugada uzukho, njalo futhi bathatha isikhathi eside. Yathola ukuthi umuntu uyalayinela ibhasi okwamahola amabili emelele ukuthi azathole i-transport, kukanti la mabhasi akhona vele ayimkhehlekhehle file futhi malutshwane. Uyathola ukuthi ibhasi yakhona ukusuka edolobheni siyafika endaweni enjengemakhandeni kumbe eluveze iyaphosa ithathe phosikhola lonke ngoba kuvele kuzisele kwibhasi bakhona kugijimi. Kuyingozi ke khonokho, yikho sisithi thina uhulumende kavumele amakhombi athwala abantu ngoba abantu babe bebalutshwane bama isikhathi eside esilindweni njalo bayaphanga behle behlukane.
Uhlupho lwamanzi solunjani njalo singathi lalo lulomthelela ukumemethekisa igcikwane le-COVID-19.
Udaba lwamanzi kalukalunye noma isithi council yayisele yathi kuzaphela lokhu kusiyafika u-15 March, kodwa namhlanje sikuMay, lokhe kuseselendawo abantu abaswela khona amanzi ahlanzekileyo ngesikhathi. Sikubona ngani lokhu? Noma sekungcono nje imizila siqathanisa le ekuqaleni kwomnyaka ukuminyana kwabantu eziboraneni lemabhawuzeni sokungconywana kodwa lokho kuyisimo esibucayi esingathabisiyo kukanti abantu hhayi iziqondiso abazilandeli kangako ngoba abantu bakhathazeka kakhulu ngomkhonomo welizwe ngamabhasi amanzi lokuhlelela izimuli kibo yiyo into eqakathekileyo khathesi kulokulandela izinqumo ze-COVID-19 kukanti njalo sithi bazazilandela njani eqinisweni abantu bona beminyezeliswa endaweni ezinjengazozukho beminyana bengaphiwa ithuba lokuphefumula kwenza abantu bacine bethi kanti okuvele okungayisikufa kuyini.
Lo umnumzana Khumbulani Maphosa, umgcinisihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Water Action, sixoxelaye ekoBulawayo. Abamabandla aphikisayo kanye labenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu sebeqhuba umkhankaso wokuzama ukuvimba inguquko enziwa kusisekelo sombuso welizwe phansi komthetho we-Constitutional Amendment Bill No. 2. Lo mthetho opasiswe edale lephalamende bathi unikeza umongameli Emmerson Mnangagwa amandla amaningi wokwenza santando okugoqela ukukhetha omahluli bemthethwandaba. Intatheli zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abaqoqela umhlangano ngolwesine ntambama bagoqela inhlanganiso ezinjengabo Zim Rights, Zimbabwe Peace Project, Zimbabwe Human Rights NGO Forum lezinye kanye lamabandla ezombusazwe aphikisayo. Bathi bakhethe ukuwenzela enkundleni yebulenjini eyeZoom bese sabela ukubotshwa kwabantu langokwephula iziqondiso zokuvikela ukuthelelanwa kwe-COVID-19. Osakhulayo ophatheke kumikhankaso yokulwela ilungelo loluntu uCharles Nyoni uthi abakwenzayo kujonge ukufundisana loZulu ngobubi bokuguqulwa kwesisekelo sombuso.
Thina sithi abantu ama MP asePhalamenti ahanjiswa ePhalamenti ngamavoti ethu ngabasebenzi bethu. Silalo ilungile lokuthi sibayale ukuthi hayi sesixotsha abasebenzi bethu ngoba kabasasiyenza intando yethu sebenza intando yabo. Okokuthi ibhili le sipasisiwe ePhalamenti akuncedi lutho nxa uZulu esala ngoba thina siprotekta iconstitution yethu yalapha eZimbabwe.
Ukhuthaza uZulu uNyoni ukumanyana lokukhuluma ngalizwi linye
ngoba le indaba yamapolitika isondaba yamaphathi kodwa indaba eyokuthi elakusasa lethu njalo uZulu. So kuqakathekile ukuthi uZulu sibambane njalo siyale kanye ngelizwi elilodwa ukuthi hayi cha ngitsho lokhu asikuvumi njalo asingeke sakuvuma sikhanyile.
Kodwa umphathi ntambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi uthi umangaliswa ngabaphikisa inguquko kusisekelo sombuso welizwe phansi kwe-Constitutional Amendment No. 2 ngoba ethi lo msebenzi uqhutshwe kulandelwa imithetho yelizwe.
The voice is already bolted and to make noise. It doesn't make any sense. For I am entitled to their opinion at any time, but there are processes that are done. If those processes were duly followed to the letter.
Kwasekelwa ngokhokhela inhlanganiso ephatheke kumikhankaso yokufundisa uZulu phezu kwesisekelo sombuso eye hashtag this constitution unkosazana Abigail Mupambi.
Indaba ye-amendment leyo ayiqalanga namhlanje. Abantu laba abathi bona bafundile, abathi bona balolwazi, abathi bona bayakwazi ukuxazulula le ndaba bebesidulele. Namhlanje sebesithi bona bayenza irally eyokuthi bareverse i-constitutional amendment. Kambe sure uke wayibona imhlolo enjalo. Mina ngibona ngathi irally leyi ivele yi-project kuphela eyokuparada some rebellious motions mhlawumbe ukucaza ama-donors. Ayizwakali indaba yangikhona.
Osekusenzakala unkosazana Mpambi uthi akuyi kuguqula umsebenzi osuwenziwe kulandelwa indlela esemthethweni zokulolonga umthetho edale lephalamende. Kodwa abaphatheke emhlanganweni wayizolo ntambama bathi bakhathazekile ngokwenzakalayo befuna amalunga edale lephalamende achiyane lomkhuba wokuguqula lokho okwabekwa ngabantu kusisekelo sombuso esalotshwa ngo-2013 njalo bezimisele ukuvimba ngazo zonke indlela okubi okufuna ukwenziwa kiso. Ukwamukelwa kwe-Constitution of Zimbabwe Amendment No. 2 Bill ngamalunga edale le-National House of Assembly lele-Senate bathi kuyisibonelo sobuqholo bukahulumende okhona sokufuna ukubuyisela muva umbuso kaZulu kungeniswa okantando kayiphikiswa. Sikhuluma nje sekule ncwadi yezikhalazo ipetition efakwe enkundleni zokukhulumisana zebulenjini ekhuthaza uZulu ukuba atsho imbono yakhe ngenguquko kusisekelo sombuso. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Kunjalo nje umbiko esisanda ukuwamukela uthi umongameli Emmerson Mnangagwa usesayinile umthetho weConstitutional Amendment Bill No. 2. Lokhu kwethulwe yisikhulumeli sehofisi yakhe umnumzana George Charamba embikweni awethule enkundleni yokuxhumana yebulenjini eTwitter.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Izifundo zabantwana abaqala ibanga lika Form 5 ziyaqala ngomvulo ozayo, njalo abazali baveza imizwa ehlukeneyo ngalokho. Abanye bathi kulungile ukuthi abantwana bafunde, kodwa abanye ngabathi lokhu kubafaka ebunzimeni ngoba imali zokubhadalela indleko zesikolo zingekho. Obathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isilinganiso sabafundi abaphumelele emihlolisweni kaForm 4 ngomnyaka odlileyo singamachumi phose amabili lanhlanu ekhulwini, i-24.8%, okuyisilinganiso esehle kakhulu kulesomnyaka ka-2019 samachumi aphezu kwamathathu ekhulwini, i-31.6%. Unkosikazi Gertrude Chuma, umzali wakobulawayo, uthi lokhu kulicebo elihle ukuthi abantwana baqalele ukufunda ukuze bengalahlekelwa yisikhathi ezifundeni zabo.
Siyananzelela njengabazali ukuthi abantwana baphuthelwe izifundo kumnyaka ophelileyo. Lokhu yikho okudale ukuthi bengaphumeleli kuhle ezifundweni zabo. Mina ngibona kukuhle ukuthi bahle baqale ngoba ama results esephumile ukuthi bafunde. Siyananzelela ukuthi i-pass rate iyehle kakhulu compared to 2019. Ayikhona ku-A level kodwa kubo bonke ababhale imihloliso umnyaka ophelileyo. Silethemba lokuthi ukuvula kwezikolo yikuthi abantwana bafunde, kuzanywa ukuthi bafunde khona kuzaba lempumela engcono lonyaka.
Inkosikazi Shina Sibanda, isakhamuzi saseMakhokhova, uthi ezikolo akukalungi konke ukuthi abantwana sebengaqala ukuthi bafunde.
Asithokoze nxa kuthiwa abantwana be-A-level baqalisa ukufunda on Monday. Ngoba as we speak ezikolo there's a lot of disorganization. Abanye bakathatha ama-results abo. Mina njengomzali angibona ukuthi babe sebeqedile by Monday ukuthi sebenzele konke baklia, baphiwa ama-slips abo, kwathengwa ama-inform, kwabhadalwa ama-fees. Kusase kuningi okumele bakwenze before ngabe bayabanika maybe a week or two before beqala ukufunda izifundo zabo zika-form 5.
Umnumzana Mkhokheli Ndlovu, umzali ohlala eNkulumane, yena ukhala ngokuthi kuzaba nzima ukubhadalela indleko zesikolo.
Hayi, indaba yabo lower 6 leyi inzima kakhulu. Sesikhangela ukuthi ama-results aphuzile ukuphuma, njalo ke sesingasakwazi ukuthi aphuma nini. Zukuzuku asephumile kule viki nesitiki sokuthiwa sekumele ukuthi abantwana behambe esikolo lower 6. Kambe abazali singabazali siyabe sesiyithethe ngaphi imali, sesikhangela ukuthi isimo sangikhona sinjani. Ngabe kuthiwa babekezelile at least maybe kwadlula iviki eyodwa kumbe ezimbili kwenzeukuthi abadala labo belungiselele. Ngoba isikolo fees siyafunakala, ama-informa afunakala, zonke lezo zinto zinzima, awulula ukuthi umuntu azihlanganise ngesikhathi esincane.
Umnumzana Thawungana Ndoro, isikhulumeli sogatsha lwezemfundo, uthi abafundi ababhale imihloliso nyakenye benze kuhle kakhulu uma kukhangelwa ukuthi izikolo zivalwe okwesikhathi eside.
The quality of the O-level results was quite commendable given the COVID-19 induced lockdowns which forced schools to close for prolonged periods of time in 2020.
Xa sikhangele impumelela yabafundi bomnyaka ophelileyo sibona benze kuhle kakhulu uma sikhangele ukuthi bebephakathi komkhuhlane we-COVID-19 owadalwa ukuba izikolo zivalwe okwesikhathi eside. Futhi imbadalo yesikolo abafundi abaqala ulower 6 kuviki ezayo kule ndlela efakiweyo nguhulumende ukuthi isetshenziswe ukuze babhadale imali elingana lamalanga abazawahamba esikolo.
Abogatsha lwezemfundo bethule umbiko olaya izikolo ukuthi azisavunyelwa ukubamba impumela yabafundi uma bengaqedanga ukubhadala inhlawulo zesikolo. Izikolo sezikhuthazwa ukuthi sizame amanye amacebo okuthola inhlawulo kubafundi labazali ngendlela ezingasoze zivimbe abafundi ukuqhubekela phambili besiya kusibanga esilandelayo semfundo. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Live Talk namhlanje sikhangela ukuqhubeka kohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuzivikela emkhuhlaneni we-COVID-19. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Joe Biden welimele yawubikwa ekhanya ebhekane lobunzima bokukhetha abazamela uhulumende wakhe wamanye amazwe. Sekwedlule inyanga ezintathu esembusweni, uBiden ebikwa esenelise ukukhetha abameli abalishumi lanye kuphela 11 phakathi kwabangamashumi athobaminambili 80 okumele abakhethe bathunyelwe emazweni atshiyeneyo omhlaba. Odokotela baseNepal okulilizwe elingumakhelwane wele India ehlaselwe kakubi kunyanga ezimbili ezedluleyo yi-COVID-19 bathi ilizwe labo lilakho ukubhekana lobunzima bunye obukumakhelwane bokusilela kwemibheda yokulalisa izigulane ezibanjwe yileli gciphane kanye lamatanka omoya wokuphefumula awe-oxygen ezibhedlela zelizwe. Inani lesebebanjwa yi-COVID-19 kwele Nepal libikwa liqansa okwethusayo. Umongameli Felix Tshisekedi wakwele DRC wethule umthetho wokuvimba umamanzonzo komumo wezinto okwenyanga yonke esigabeni ze-Ituri leKivu lapho abalweli babahlamuki asebehlasela abebutho likahulumende kanye labantu makhaza abangahlomanga. Umqondisi wenhlanganiso ebona ngezokuthengiselana emhlabeni jikelele e-World Trade Organization WTO uncume inyathelo elithethwe nguhulumende wele Melika lokusekela ukusebenzisana lamanye amazwe omhlaba kwezokulungiswa kwemithi yejekiseni yokuvikela i-COVID-19 eye-vaccine esithi kuzanceda kakhulu ekuthini amanye amazwe angenelise ukulungisa leli jekiseni athole lawo lumuthi. Utsho lokhu emhlanganweni obusenzelwa edolobheni le-Florence Wellington. Abenhlanganiso yenjobelo bengula Constituency Committee basungule uhlelo olujonge ukuthuthukisa abasakhulayo abaswelayo ngokubahlawulela indleko zemfundo. Ngasikhathi sinye banikeze isipho samatanka amanzi ezikolweni ezintathu baphinde bagebha isiborane ngenhloso yokwehlisa udubo lwamanzi enjobeni. Ukuze sizwe ukunenga lolu daba, Mike Hove weStudio 7 uxoxe nomnumzana Nkosana Mazibisa olilunga lenhlanganiso yenjubelo bengula Constituency Committee.
Injubelo bengula Constituency Development Committee yikomiti ebunjwa ngamawadi womabili esebenza lo MP ekuthuthukiseni isigaba. So singu-20 kulalaba abavimele izikolo, abanye bemele ozibuthe, abanye bemele ama residency, labanye bemele people living with disability. Phakathi kwenali committee ekusebenzeni kwethu siqale ibhezari sisebenzisana lo MP uGift Banda, Honorable Gift Banda. Le bhezari ithinta izikolo zonke ezingu-10 ku-constituency.
Mazibisa, uhlelo lolu lujonge ukuthuthukisa abatsha abangaki?
Isikolo ngesikolo bakhethe abantwana ababili abaye babakhangele ukuthi abantwana laba ba-gifted kodwa
badinga usizo, usizo loncedo kakhulu.
Njengenhlanganiso le khangela ukuhlawulela imfundo zabatsha kusiyafika kuliphi izinga zemfundo zabo.
So currently we have 20 kids under the bursary esibabhadalelayo for the whole year. Beze beqeda nxa eseprimary yazeqeda ugrade 7 nxa esesecondary yazeqeda. Isizathu sethu ukuthi laba abantwana bafocuse kakhulu esifundweni bengelasitresi sokuthi kathi fees uhamba njani. At the same time kuyindlela yokuthi nxa kunabanye abantu esingaxhasana nabo basixhase la TV lesisehambeni sihamba khonapha. Isifiso sethu ukuthi since it's the first year sikwanise uyi-incorporator as many as we can depending on the availability of the funds. Lezo mali kasimali ezivela kwabanye abantu zimali ezisuke ezikhwameni zethu sisebenza ndawonye lo MP sikhangele inhlupho esihlangana nazo ku-constituency. Sikhona lapha again ku-bursary sikhangele ukuthi abanye abantwana bazazuza mhlawumbe ama-donors ama-scholarship to start further to university level or to polytechnic or to vocational. Kusiya ngobudlelwane esikuzuzileyo labanye abantu mhlawumbe le nzalo yaloneso sigaba abalesizo sokunceda.
Phansi kwalolu hlelo liyasho njalo ukuthi lanikeza izikolo ezintathu ama-jojo tanks liphinde lakwakha amabhoho ajonge ukusiza izakhamizi zeNjube constituency. Awusitshele okuningi ngalokho.
Under constituency development fund njengecommittee sazuza imali evela kuhulumende lana kuzothiwa ngama-CDF. Yona le ama-CDF ekubuyeni kwayo njengecommittee sa-prioritize esithi thina i-water augmentation program njengobulawayo amanzi ahlupha ashoda. So imali ithe ibuyile sameka sure ukuthi i-bowl esasiyidrilile yakuqala siyayiqeda sifake into okuthiwa i-bush pump uzizakhamizi ziyenelise ukuzuza amanzi. Ibhowuli le iku-watch 12 duze leNjube ehholu lamapholisa lemkambo lemagrosa and the ground. So iku-strategic location where everyone can access it even near the main road odlula khona imjova. So saqeda. At the same time sasesinanzelela ukuthi underwater augmentation project yethu le lapha kulezikolo ezidinga amanzi. For example esinjengesikhulile esike sahlupheka kakhulu ngendaba yamanzi. So sathenga ama-jojo tank amathathu. Each jojo tank ibiyi-5,000 liters. We ended over to isikolo ezintathu, isikhulile high school, iLobhengula High, leNkanyezi primary school. Lezo izikolo ezikuNjube leNkanyezi constituency for the water augmentation program. Isifiso sethu ukuthi kungapheli kuzikolo zonke ezintathu. Sifisa ukuthi ngayo iprogram yethu iyakhula zonke izikolo zeku-constituency zibe lamabhoholo plus zibe lama-jojo tanks. Sabe senzela ukuthi ama-water bowls nxa ebuya afile ezikolo ngoba ezikolo khathesi kho kugcwele khona abantwana and ukumemetheka kwe-COVID kukhulu. Nxa bengaswela indawo yokuthi bageze izandla kumbe bazincede. Esesisithi thina kulabo abafisa ukusincedisa sitholakala ku-office 9A and 9B Lobhengula Housing Office.
Lo ngumnumzana Nkosana Mazibisa, ilunga lenhlanganiso yeNjube Lobhengula Constituency Committee, obexoxa ecingweni lo Mike Hove we-Studio 7 ekoBulawayo. Kuvuza Friday lamhla silomculi womdumo werumba ozibiza ngegama lokuthi nguChaputika ehamba leqembu lakhe eleSt Paul Express Band bephethe idlalade labo elitsha elilesihloko esithi Inzimakazi. Untungameli Nkomo weStudio 7 usethulela lolu daba.
Chaputika insizwa edabuka phansi le elupane kodwa uhlabela ekwele South Africa. Nangu ezethula
Mina kuzalwa ngizalwa khona eSt Paul esigabeni saseNdawana. Igamalele lithi chapotika lize ngomuziki, mina iril name uThemkosi Ndlothwa ngizalwa eNdawana kwaChaba. Saphenzela khona into zamakatari avela vele ngikhula sithi batshele ekhaya so wavela kwaba into ekhona nje yayilume egazini. Kwamanje ngiba music wami seJoburg. Ungabe ngifuna sandithinte enambeni zami ezithi 061 077 3695.
Idlala teleli lilesihloko esithi inzimakazi le ngenye yengoma ezihamba phambili. Chaputika ungabachiyela wapi amazwi, yiziphi inhlelo ongafuna ukubazisa ngazo, njalo lokuthi kuyini okuphekayo sikhuluma nje?
Abalandeli bathembisa ukuthi ngoDisember ngizobaqhamulela umusic weSt Paul Express Building abekhona eSt Paul izitolo nchaya elive show. Bathembisa ukuhle ukuthi abantu bephume bonke izindawo zonke kwamba Jiva, Kushanka, Kudubu, Kavela, Ndawani, zakhamuzi zonke zendawana zibhedele abantwana bebona uChaputika besenzani. Echebechebe, bonisa konke yonke indawo yonke lana kopi, kuphi kuphi izindawo zonke engizivalayo nje, kumfane zituzane neSt Paul, Manansa, Semvubu, Malungu. Bephume bonke abalandeli bebe ngoDisemba.
Uphuma ke enkundleni uChaputika leqembu lakhe leSt Paul Express Band ngale.
Ozibiza ngegama lokuthi uChaputika ehamba leqembu lakhe ele St Paul Express Band. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa usesayinile umthetho weConstitutional Amendment Bill number 2. Lokhu kwethulwe yisikhulumeli sehofisi yakhe umnumzana George Charamba embikweni awethule enkundleni yokuxhumana yebulenjini eTwitter. Ayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lanamhlanje. olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngisithi libe lempela viki enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.